Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga kakhulu u-Evans Zininga ophinike indaba ngolimi lesishona. Sengilamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mpandula 2022. Ibizo lami ngu-Gaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa e-Harare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolichi le-University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqathi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Idola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolichi le-University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababotshiweyo laba bahlanu njalo babalisa uTinotenda Mangana, Hazel Gwande, Tanyara Dzwanzimbo, Tinovimba Musengi lo Charles Moyo. Abanye abafundi abalichumi lane ababotshwe ngesizathu esifanayo ngomvulo bakhululwe izolo ngemva kokuhlawuliswa imali yefayindi, kuthi ababili bakhululwe ngebail yamahala i-free bail namhla. Ngokutshona kwelanga abahlanu laba bebelokhe bevalelwe e-Avondale Police Station. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezinasu uMnumzana Benon Ncube osole kakhulu ukubotshwa kwabo.
I think lokho kutshengisela abafundi bonke ukuthi uhulumende lo kade sizitshela ukuthi umile abafundi, hhayi akakho lathi. In fact uphusha ama-agendas akhe yedwa, ngoba nxa kuyikuthi ubezimisele ukukhulula abanye esithi bakhulula ngawo sengise ngendaba ze-school fees, ubopha njani abanye ababuya bezokubala labo abakhulula ngendaba ze-school? I think thina into esiyimele lapha yikuthi sekulama-different agendas osekumele silwisane nawo. Kuqala silwisa indaba ye-school fees, and thina besingazimiselanga ukuba abantu abamisana lohulumente, but asisela ngenye indlela ngoba nxa sizama ukukhulumisana naye uyabopha. Njalo sekumele sizame ukukhulumela laba abotshiweyo and asesekele ukubamela and sizabamela ngendlela yena leyo esimela ngayo indaba zesikhuhu. Akasoze abophe wonke umuntu, ye angabopha but asoze asiqede sona.
Lingaba selizwile yini ukuthi laba babotshwe namuhla bethe sacala abantu bona?
Khathesi besingakezwa ukuthi icala yiliphi, but ngizazama ukukhuluma lo lapha i-legal secretary ongeyoseHarare ngoba babotshelwe eHarare and ngizathola ukuthi kuhambe njani, but siyabe sisazi nje ukuthi i-reason yababophele yona yikuinkini sethu ukuthi lina elikel sizizemela abanye benu sesihamba-ke lina ukuthi next time lingaphili, but thina aphela asini indaba yethu ngesitofisi njalo isitofi yasikehliswa. So asilangeni indlela aphandle kokubuyela futhi sokutshengisela until isikofi size silunge, ngoba i-reason yokutshengisela asokuba ngumsindo nje, but ngeke ukuthi isikofi sesifethe kungasokubotshwa laba abamela indaba zesikofi. Akulangeni indlela, but saqhubeka seke sihamba kuze silunge leyo problem esilungisayo.
Laba asebekhululiwe nxa likhulumisana labo bathi bazaphatheka kwezinye inhlelo zokutshengisela yini phezu kwalolu daba kumbe sebesesaba?
Sikhulume labo bona bathi okwenza batshengisele ukuthi bayahlika ukuqhubekela phambili ngendaba yesikhuhu. Ngakho-ke bazimisele ukuthi baphutshise izifundo zabo, bazimisele ukuqhubekela phambili besenza konke okumele bakwenze ukuze baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Ikhulumela abatshengisela ukuthi if it is really necessary they will continue doing whatever is necessary and unnecessary ukuthi benelise ukuthola imfundo. Ngo-police phela ikutshengisele, but yindlela yokutshengisela ukuthi imali lezi abisathi zibhadale
Umnumzana Benon Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abafundi izinaso. Kolunye njalo udaba isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Skala uvuke ngolaka enkantolo namhla ngemva kokuba uMantshi eyale ukubeka isikhathi abathutshisi abamele babe sebephe amagqwetha akhe amaphepha alemniningwana yecala lokuphehla uDlakela aletheswayo phambilini kokuthonisiswa kwakhe. USikhala uthi uMantshi uTaura Emanuere akaluphathi kuhle udaba lwakhe, kunjalo uthe uzacela ukuthi asuswe ekwahluleni leli cala. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo lazo izolo ziveza ukudana okukhulu ngokuthi umqatshi akagcwalisanga isithembiso sakhe sokungezelela leli holo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembise ukwengeza iholo ngayonale inyanga kaMpandula. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zikahulumende ziveze imizwa ehlukeneyo ngokungagcwalisisi ithembiso okwenziwe nguhulumende bethi kumele ananzelele ukuthi intengo yempahla yemanga ukukhuphuka ezitolo kanye lendleko zezikolo. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association koBulawayo, uthi umsebenzi wabo bawuthanda bezama lokusindisa abagulayo kodwa bona abatholi iholo elaneleyo.
Siyaqhubekela phambili sikhuluma ukuthi vele sifuna basibhadalele ama-US dollar yiyo siyafunayo. So simelele ukuthi sibone ukuthi bazosibhadala yini. Sakwazi ukuthi umsebenzi wethu siyawufuna, siyahamba ngendawo yokuthi vele abagulayo siyathanda ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bayaphila kuhle. So sithi i-government siyenzele isifakele imali leyana, siyayifuna i-US dollar ngendawo yokuthi kathesi imali yethu ayisathengi i-bond i-RTGS.
Umnumzana Thembekile Ncube, umgcinisihlalo we-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uthi umqhatshi ubadanisile okwamagama.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sokukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi, uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingadla ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusitsho ukuthi siyekhankasa ezitolo taladeni kuza kwenzeka lokho.
Unkosikazi Sazini Ndebele, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi iholo labo aleneli ngitsho lakancane uma ukhangela indleko ababhekane lazo.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sokukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi, uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingadla ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusitsho ukuthi siyekhankasa ezitolo taladeni kuza kwenzeka lokho.
Umnumzana Pride Ncube, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi uhulumende akalandaba lezisebenzi zakhe njengoba intengo yempahla ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke.
Imali siyayibona ingena kuma-account ethu, kodwa ke mbona ngani uhulumende usithembise imbuzi esesakeni, ngoba lakhathesi lokhu engazange engezelele njengokuthembiswa kwakhe ukuthi mhlaka 1 September uzangezelela imali. Lokhu ifanana laleyo kathi khona emuva, okungangokuthi izithembiso zakhe azithembekanga, njalo mhlawumbe kasinakekeli njengezisebenzi zakhe. Loba nje intengo yempahla ikhuphuka, yena kakunanzelela ukuthi le miholo ofanele ilandele lapho.
Umphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivumelwano esifakwayo. Uchaze ukuba umphathintambo okhangele ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Wengeze ethi uhulumende uzimisele ukuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umeli wewange edalele parlamente umnumzana Daniel Molokele usekwethekeleni eMelika ukuzokungena umhlangano omkhulu wamalunga amadala eparlamente emazweni angamathumi amathathu 30 owenzelwa eWashington DC wokuhlaziya ibhizimusi elenziwa ngele China emhlabeni jikelele. Umsebenzi wabe China usolwa emazweni amaningi ngoba ulocindezelo kanye lokuphehla inkohlakalo ikakhulu emazweni asathuthukayo awezwekazi le-Afrika. Ewange lapha uMolokeli avela khona kulamankampani amaningi awezizalwane ze-China. Idola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni lapho amankampani ancintisana khona ukuthenga imali yaphandle kwelizwe ebhanga elikhulu lelizwe iRBZ auction. Idola elilodwa elemelika selibiza amadola angamakhulu ayisithupha lane $604. Kuthi emkambo omnyama idola linye libizela amakhulu ayisikhombisa kusiya kunkulungwane $700 to $1,000. Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuyinto enhle ngoba kutshengisa ukuba umkambo omnyama kawusaxhwalanga njengalokhu obekusenzakala ekuqaleni komnyaka. Zithi njalo amankampani ayehlawulwa nguhulumende andubana ahambise impahla ayengezelela ukuqongisa intengo yemali zaphandle kwelizwe kuthuthukisa umsebenzi womkambo ongekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana uJoseph Chuma, usomabhizimusi njalo elilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF.
Idola eleZimbabwe liqongiswa ukubana belivele livalelwe ngendlela engayisiyo i-RBZ beyisenza lokwana ukuthi ayi-controlled monetary system. Nxa sokuvuleka kanje kuhle ukubana lifike esigabeni sokuthi liyabe li-reflecta okuyikho okubonayo kulokhu esikuthi ngesiNgisi i-black market. Nxa kusondelana kunjeyana
ukulingana kwentengo yemali kumsika omnyama njalo le ntengo yemali okusemthethweni kuma-auction kutshengiselani?
Ungabambana kunjena kuza create i-stability even lakosomabhizinisi ngoba kuyabe sokusebenzeka ngoba kathesi yinto ebivele ibulala ibhizinisi eziningi ukubana ngapha emabhanga bakutshela i-rate ethize kodwa lapho kule mali yakubona khona i-rate yakhona layo imingenye indlela. So khona kukhona bekusenza ubana kube lo mehluko othize kakhulu oluyenza ukubana kungasebenzeki ngendlela epheleleyo.
Ngontulikazi, uhulumende usungule uhlelo lwamapeni egolide ukuthi ancedise kwezomnotho kwaleli. Ungathi ancedile na ngombono wakho mnumzana Chuma?
Ama-gold coins ukubuya kwawo ancedile sibili. Sibonile sokusiba le stability kuko konke kodwa into emqoka kakhulu omele sinanzelele irate yethu ibaleka not because of anything kodwa bekubangelwa ngama-contractors laba abakhontrakte ngohulumende abade bebhadalwa ngohulumende imali inkalakatha bebesenza imigwaqo lezinye izinto ezinjalo olungisa amadamu laba abantu yibathi bethatha izimali lezana bazise emsikeni omnyama.
Nxa sihlolisisa ilizwe leZimbabwe lithwele nzima ukuthi livuke njalo libuyele lapho elalimi khona kudala ikakhulu nxa silinganisa lelizwe elinjengeleZambia elake lagaqa phansi ngamadolo kodwa selasukuma lavuka kwelezomnotho eleZimbabwe lilahleka ngaphi?
Umkhono weZimbabwe awehluleki ngenxa Kwa kumele kuvinjwa kuvalwa bese kusithike owesithathu owesibulala kakhulu abanye abantu abakuhulumeni ngabana abayenza izinto ezingasizwe ezifuna uhulumeni amapolicy zethu akhona kodwa bakhona abantu abangawabambi kuhle khonokwana sokusibangela ukubana sisiyehluleke thina kungamuntu angasehluleki.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, usomabhizimusi wakoBulawayo olilunga lebandla leZANU-PF esimbambe ecingweni ekhona lekoBulawayo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya laye uvumelana laye esithi ubukhohlakali bubhidliza umnotho welizwe. Muli edabuka enkayi ehlala kwele Botswana ecela usizo ngemva kokutshelwa indlu ngempela viki lapho okubhubhe ingane yabo eleminyaka emibili kukanti umama leyinye ingane basesibhedlela bethile kakubi. Intatheli izindaba yestudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana.
Okwaqala kulilanga elifana lamanye ngolwesihlanu oludlileyo kugcine kulusizi kumuli kamnumzana Tisen Spanda ohlala enhlokweni duze leHabron kwele Botswana. Lokhu kulandela ingozi yomlilo ethiye imuli kaSpanda lahlelwe indodakazi eleminyaka emibili. Umkakhe kaSpanda unkosazana Pinky Singo kanye lenye ingane yabo elenyanga eyodwa basesibhedlela sePrincess Marina eHabron lapho abalaliswe khona becheka buhlungu. Umakhelwane umnumzana Gift Maphosa ngomunye wabakade bekhona ngesikhathi imuli kaSpanda iwelwa ingozi yomlilo.
So kushuthi umama wayepheka lapho endlini labantu abakhe evalelise ivalo, so kusho ukuthi kwasokudukula isilinda, kusho ukuthi kwakule loss of connection. So kuthi kwasokudukula isilinda umlilo lo wahle waqonda kiwo khona kumama labantwana. So umama kwaduka kakhulu umsindo omkhulu kakhulu, umama wazophuma ekijini siya phandle ngangale memeza sithi sizane sizana abantwana bethelenji. So manxathi siyabuya laphana sathola abantwana batsha baphakathi batsha phakathi komlilo kunzima kakhulu. So kwakungasakuvele kwasokunzima sibuya ngakhanye lapho abakhona umlilo ugubuzele phezulu. So sazama ukudinga amabhakede ngangapha sabuya sathela amanzi sathatha lo munye umfana obuya ngapha la obuya wathatha wathela amanzi. Kwasokuzobuya abanye abafana ababeyi-2 ababethole i-fire extinguisher labo babuya abancedisa nge-fire extinguisher. Yikho kwayenzita umlilo wakhona uyehle then basebebathatha basebephuma labo phandle.
Khuluma esesibhedlela umsingo ulandise okwenzakala ngolwesihlanu esithi umlilo waqala ngesikhathi ephekela imuli.
Ngabhoyela amanzi ngegedle esayidini ngahlala khona pho esigcilini ngizwa kusithi vuka uphela ngasakonanga ukuthi kuhambe njani ukuthi emnyango ngafika njani nambonanga. Asivuke emnyango isibalo sayishoka ngawela phansi ngaphinda ngatsha futhi ngavuka futhi ngavula umnyango. Ngathi sengivula umnyango ngaza kuhla umkhosi ivosi yami yayingasaphumi total. Zama ngaphindaphinda uthi ngiscream ivosi yami yayingasaphumi ngaze ngaphuma kodwa sengiphandle esiphuma ivoice yami nxa ngikhuluma.
USpanda yena uthi usele ethithibile ngalesi sehlakalo esenzakala engekho eyeselela imuli.
So ngithe sengizofika endlini lapha ngathola ukuthi endlini sekutshile abantwana sebethethwe bahanjiswa esibhedlela. Bathe sebehanjiswa esibhedlela kanjalo kwaba ukuthi kuthiwa mina ngilinde amaphoyisa ukuthi behambe beyothatha i-statement. Ngasuka ngahambe emaphoyiseni ngathatha i-statement. So ukuthi ngihambe lenye esibhedlela kwaba ukuthi isikhathi sabe sinitshaye sokuthi ngihambe khona ngathi esibhedlela. Ngaba ngumuntu ovuka ekuseni esiyakhangela abantu abakhe. Uma ngifika khona ngale esibhedlela babengitshela ukuthi lo mntwana ona 2 years senjile.
Ukhala ngezandla ngoba engasebenzi ephila ngokubamba lapha lalaphayana.
So umonakalo ongidlileyo lami nje ngithwele nzima angazi ukuthi ngancediseka kanjani ngoba angila lutho angilani njalo ngingumuntu nje oyintandane ongasela bazali. So lami bengicela usizo ukuthi ngicela izandla abalomusa ukuthi bangisize ukuthi abantu bami labona lawo abasesibhedlela baphephe bekwanise ukuthi labo bebuyele esimeni esi-right.
okhulumela imuli uMnumzana Mluleki Bhebhe uthi sibeqala ukuthola usizo ebantwini ngemva kokufaka umlayezo enkundleni ezijeniwe zokukhulumisana ezifana labo WhatsApp.
Ngathi ngikhangela le simo abakiswa ekhaya sisethusa kakhulu. Ngibona ukuthi abalalutho abalali. Ngikwangenza ngathatha ifoto ye-1 ngayisenda, ngayibhala ngicela usizo, ngafaka lama-contact ami ngaphansi ukuthi ngicela usizo bani, isizo umndeni ankulahlekele. Kungaposta khona ukuthi basibe ngibonisa abanye. Ngaqala ukusenda egroupini akithi eLupane District. Basibe ngibonisa noyenza ilinki yokuncedisela manje. Sebeqale ukuncedisa abantu, sebelahlela imali.
Kukhangelelwe ukuthi ingane ebhubhileyo ibekwe ngempela viki kusaqhutshwa amalungiselelo ngenxa yokusilela kwemali. Kade ukhangelelwe ukuthi amalungiselelo omngcwabo aqhutshwe nguhulumende weBotswana. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli uJoseph Biden wele Melika uthi izizalwane zeUkraine sezenze ubungcono obukhulu empini yazo lele Russia, esithi lokhu yinguquko eqakathekileyo empini yamazwe omabili. Umlawuli wedale lephalamende leCongress lakwele Melika, unkosikazi Nancy Pelosi, ukhokhele ukufungiswa kwamalunga amatsha edaleleli ahlanda kunqoba ekhethweni, ababalisa uMary Peltola owebandla lamaDemocrats, ongummeli wokuqala ohlobo lwabohlobo lwabantu abatholakala beseMelika ngabamhlophe, iNative Alaskan, kulokho kungasungulwayo idala lephalamende leCongress. Kwele Sudan kube lokutshengisela emigwaqweni yedolobho leKhartoum, uZulu ekhonona ngombuso webutho lakuleli owahluthunywa amandla ngomnyaka owedluleyo, esithi kubuyiselwe umbuso wentando kaZulu. Ilizwe leli selibone ukungahlaliseki kwabantu, ukubhidlika kwezomnotho nodlame lezembusazwe kulokhe kwaqala ukubusa abebutho bekhokhelwa ngu-Abdel Fattah al-Burhan. Esigabeni esixoxa labadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe namhla silomnumzana Morgan Khumalo osebenza kwele South Africa.
Ngapha eSouth Africa kusho ukuthi ngikwi security industry, kodwa ke more on technical, hayi kuma guardings and konke lokhu. Kusho ukuthi nje ku technically ngisho kulezo zobuchwepheshe, kodwa under security industry.
Akuchazise sibili ukuthi uyabusenzani.
Yimina ke engenza ama camera, kusho ukuthi kumanje ngingakufakela ama camera, in short ngingawafaka lana ukwazi ukubona ule phesheya ukuthi wenzakalani la emzini wakho lapha, noma ukwazi ukuvula igate njengoba kule America ukwazi ukuvula igate la emzini wakho. Uma ungena kusho ukuthi ku building noma any indawo nje, noma ihotel, noma kuphi, kufaka i-fingerprint kuvuleke umnyango, noma usondele kuvuleke umnyango. Ya, yeah, yilolo hlobo nje le security systems engilwenzayo. Nama electric fencings, yes, access control, yebo, yeah, ngayifinqa kanjalo.
Yes, singathi uzimele kumbe uphansi kwenkampani.
Kushuthi kwamanje ngi-subcontract, ngizimele nje kahle kahle, kodwa ke ngibe subcontracted by companies ezenza leyo nto leyo. Ezenza lowo msebenzi lowo.
Ye, kukhanya phela lapho kule mali lapho. Kule
mali. Cha, yayikhona yona, kuyaphileka nje kuphela ukuthi sikwazi ukuthi abantwana bathole ukudla, okunye nokunye siqhubeke sikwenze. Kusho nje ngathi ngisomabhizinisi osafufuza osasemncane, ngakubeka kanjalo ngamafishane.
Ye, singathi manje njengoba sokungena i-Operation Dudula leyi, hayi kuhluphi khona?
I-Operation Dudula, kusho ukuthi ke mina nje ngokwami kuyahamba kufike lezo zikhathi lezo kuyisizo ngesizo sokuthi mhlambe kube naleyo mbono yokuthi sesingathi siminyene, siminywa ngabanye. Akukho-ke singakwenza ngalokho. Kuzofanele ukuthi singakhuleka nje ukuthi sincenge ukuthi mhlambe isikhashana sisithole sokuthi siphinde siqhubeke sibe sidobha, sikhumbule ekhaya, sidobhe sikhumbule ekhaya kuze kulunge nokwethu nakho. Akufanelanga nje ukuthi kungaba yinto esingathi singabalungisa ukuthi indaba besenze i-Operation Dudula kithi. Yindlela nababona ngayo, yizwe labo, basamukela ngesikhathi singena. Ngiyacabanga namanje saphilisana nabo. Kodwa ke yebo, njengoba sengishilo imoya ibuye iqubuke ibuye ibe phezulu, abanikazi bendawo kuyenzeka lokhu kanti.
Yes, ngathi ke awukhumbuli nje ukuthi ubuyele ekhaya enkayi khonale.
Hawe, enkayi nje ukuthi nje mina enkayi ngihlezi ngisenkayi vele. Njengoba nje kusho ukuthi sibuya kulo December, ngama holidays ngiyahamba, kodwa ngiyafisa ke khona ukuthi umuntu ake aphinde ahlale khona futhi naye endaweni njengoba vele sasikhulele khona bese kushupha ukuthi uma kungekho ngakwenza ngale noma osuqalile okusabhizinisi ongakuphilisa uzafike wenze njani bese ngicabanga ukuthi ke yilapho sekufuna ukuthi sicaba ngamathuba emsebenzi singawavula khona kuleyo ndawo uma ukuthi bathi ngesilungu nje if the ground is level kuyadlaleka na kulelo ground level nathi kube khona singakwenza ukusiphilisa sithuthukise impilo zethu sithuthukise nezabanye ekhaya.
Umnumzana Morgan Khumalo ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg. Kwezemidlalo lilubhekise kumncintiswano wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba lihambela phezulu iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi. Lokhu kwenzakala ngemva kokunqoba eliwenze emidlalweni eye Women's T20 Quadrangular Series. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe kuyo yonke imidlalo emithathu elidlale kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series eqhutshelwe elizweni lase-United Arab Emirates wena ofike komlindi uyacina ngolwesibili. Umqeqeshi waleli qembu uGary Brent uthi loba kunjalo kuningi okusamele bakulungisise njengeqembu.
Amantombazana adlale kuhle njengoba sinqobe kuyo yonke imidlalo yethu okuyinto enhle kodwa lokho kutsho nje kuphela ukuba siveze ukuthi kuyini esenelise ukwenza kuhle. Usasemkhulu umsebenzi okumele siwenze loba nje siqhuba kuhle ngoba kulezinto ezimbalwa okumele sizilungisise. Ngaphandle kwalokho ngiyathokoza ngempumela esiyitholileyo.
Kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series iqembu leZimbabwe linqobele United States of America ngama-wickets amahlanu emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobele United Arab Emirates ngamaranza ngamashumi amane lesikhombisa kuthi kwesithathu litshayele Thailand ngama-wickets amathathu. Umqondisi wemidlalo kunhlanganiso yeZimbabwe Cricket 2 Hamilton Masakaza uthi isifiso sakhe ngesokuba iqembu leli liqhubeke lokhu linqoba la kumidlalo yokudinga amaqembu aza kuyancintisa kumidlalo yokudinga intshantshu yezwe zomhlaba kumidlalo ye-2020.
Kulengqubela phambili enkulu ekudlaleni kweqembu leli njalo badlala ngamadlabuzane. Badlala kuhle sibili njalo kuyakhanya ukuba baqeqeshe kuhle ikanti bonke abadlali badlala indima yabo ngemfanelo. Ngifisa ukuba baqhubekele phambili bedlala ngendlela efanayo ngase-Abu Dhabi ngoba amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu.
Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers uthi bazaqhubekela phambili besebenza gadalala ukuze banqobe.
Wonke umuntu uyazi ukuba sisebenze kanzima kanjani ukuze sifike lapha esikhona. Sizaqhubekela phambili sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye ngoba akumelanga sihle sicabangele phambili kakhulu.
Iqembu leZimbabwe likusibasa Group B ndawonye le-Papua New Guinea, Thailand kanye le-United Arab Emirates. Kwesibasa Group A kule Bangladesh, Ireland, Scotland kanye le-United States of America. Amaqembu azaphutha imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane azadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal njalo azanqoba lapho azadlulela kufinal aphinde futhi kube yiwo azakuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni le-South Africa ngomnyaka ozayo. Amaqembu abalisa lona ele-South Africa, ele-Australia, ele-England, ele-India, ele-New Zealand, ele Pakistan, ele Sri Lanka kanye lele West Indies avele aselalo ithuba lokudlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokuhlukunyezwa kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa. Ngehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolitshi le-University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqathi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.